Soku izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 18 kuNkwenkwezi 2022 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje,
angikwazi ukuthi ubaba uMthuli Ncube lo John Manguti ka oyenze ezibhenki vele umsebenzi wabo ngabani bengazi kuma kuhle imani policy.
Abe Citizens Coalition for Change bathi usiba lukhulu we Reserve Bank of Zimbabwe nomphathi intambo wezemali kumele bachiye umsebenzi kumbe baxotshwe ngoba inhlelo zabo zivulala umnotho welizwe. Amapholisa namhla ethule amabizo abembi abeyisikhombisa abafele emgodini weBucks Mine eduzane leGwanda ngomgqibelo. IRussia ithi inani lamasosha eUkraine asezinikelekile kuyona le iviki selifika phose inkulungwane i-959 edolobheni leMariupol lapho eseligxile khona. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kuwona lo msakazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change, ICCC, lithi usiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe, umnumzana John Mangudya, lo mphathi intambo obona ngezemali, umnumzana Mthuli Ncube, kumele bachiye umsebenzi kumbe baxotshwe ngoba inhlelo zabo zibulala umnotho. Leli bandla lithi ukuwa kwedola leZimbabwe ngesilinganiso sokungamachumi phose amahlanu ekholini, i-49%, nxa liqathaniswa ledola leMelika. Emkambo kahulumende izolo kuveza sobala ukuthi umnotho usebunzimeni njalo udinga ukuhlengwa. Ngeviki edluleyo idola leMelika elilodwa belithengwa ngamadola akuleli alikhulu lamachumi ayisikhombisa 173. Kodwa kusukela izolo selithengwa ngamadola eZimbabwe angamakhulu amabili alamachumi aphosa ayisithupha i-258. Emkambo insitha khona idola leMelika elilodwa selithengwa ngamadola kuleli asukela kwangamakhulu amane 400 kusiya phezulu. Isikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi umnumzana Manguti alo Mthuli Ncube kumele bahambe.
Angikwazi ukuthi ubaba uMthuli Ncube lo John Manguti ka oyenze ezibhenki vele umsebenzi wabo ngabani bengazi kuma kuhle imani policy. Thina abebandla le-CCC sibona ngani sokwanele ukuthi laba abantu ababili barizayine bachiye umsebenzi ngoba sebevoxile. Inotho sivuza igazi, izitolo sezivaliwe, amabhanka sevaliwe, izinto eziningi sezivuza igazi ngokuswela umhlahlandlela omuhle we-economy. Sihlala sibuza ukuthi kambe laba majaha baqeqetshile na ukuthi bangabamba isikhundla ezinjengalesi. Siyakwazi ubaba uMthuli Ncube ngiprofesa kodwa phela liyakwazi ibhenki lakhe lalo elacitshwa lavalwa ngokwehluleka ukulandela umthetho welizwe le-economy. Ubaba uManguti kasile history ukuthi lapho wafunda khona hayi kwakuyikholeji nje okwakukhonala emazweni kodwa kaqeqetshanga ngenxa yezano sebesithi kabamba umsebenzi omkhulu kangaka. Sesicubungukile kulezi mali eziningi ezilahlekileyo, kulamabhizinisi amaningi alahlekileyo, kulabantu abaningi abayaswela umsebenzi lezi mali ngezikhathi zenezi amabhenki evaliwe. Thina njengebandla labantu sibona ngani abantu laba abathungamela ezenotho kakhulu Reserve Bank Governor uDr. Manguti, uProfessor Mthuli Ncube, uMinister of Finance and Development, isikhathi sesayile ukuthi ngabe bayaresigna ora ne honorably ngoba vele iZimbabwe sivuza igari lobuyanga.
Idola leZimbabwe sibone lilahlekelwa lohlonzi ngesilinganiso samachumi iphose yamahlano izolo. Lithini ngalokho njalo labantu nje nxa likhuluma labo bathi?
Abantu bayakhala imali ayisela sisindo, amasela, amaxili ndini enza abakufunayo kuyonke economy, emgodini, ekulimeni, eku-agriculture, ku-manufacturing, le-industry, konke sokubolile kubhidlikile ngalabantu. Yikho ke siyacela ukuthi abantu beZimbabwe abatshengise ukuthi bona yiba balamandla, hayi abantu ababili abakugamenti abangazi lutho. Siyacela njalo ama-members of parliament le-senate ukuthi bafake umthetho, i-motion engathi abantu laba bahle bachiye umsebenzi ngokuphangisa. Nampo abebhola bangahluleki ukusebenza, bayaxothwa ama-coach. Laba bantu sebebulala ilizwe. Yikho ke sithi nabe-CCC abaxotshwe uma bengarisayinanga bodwa.
Lo umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, obexoxa lo ntungameli Nkomo we-Studio 7. Untungameli uxoxe lelunga le-ZANU PF umnumzana Believe Gawule yena othi umnotho obulawa izitha zeZimbabwe lezijeziso zenotho hatshi umnumzana Manguti lo mnumzana Ncube.
Abantu nje abazama ukuthi batshengise bona ukuthi bengenza ngcono ngendlela kodwa ungakhohlwa mpoma ukuthi phela umumo bewesikiwo kathesi kuningi okusihlupha okusihluphileyo kakhulu even izinti zabo-Russia labo-Ukraine ziyasi-affecta lathi khona ngapha konke lapha siphuma phakathi kwe-COVID siphuma phakathi komumo onzima Nkomo ongasho ukuzenzela kodwa okwenziwa okunye kwakhona okunjani khona kokuvelela ngaphandle kodwa ndanda ukuthi ngithi mina u-Finance Minister lo governor o-Reserve Bank governor babhizi bayalwisa ihlupho esilalo eZimbabwe okunye kwakhona Nkomo i-corruption nxa besenza so uma umthuli nxa evala lapha isikala lesi esivuzayo bagoboza esinye nxa bevala lapha isikala esivuzayo umthuli lo mangunyaamatsotsi amatsotsi la avula esinye amatsotsi futhi akhona yonke indawo kumabandla wonke akhona izigama amaswele akhona atabangela khona ukuthi umsebenzi kamthuli ube nzima kakhulu laba abanye be-opposition bonabo yibo bafuna ukuthi umthuli ayehluleki abanye yibo bafuna umthuli ayehluleki okugoqela la ma-sanctions nalaso ayiwo esiphakathi kwawo kodwa okukhona ukuthi le-corruption ivele khona ungakhangela la kuma-councils nala awe-opposition kanye emadorobheni lapho ukuthi i-corruption injani ukhangele kumadolobheni layoo-Victoria Falls nani corruption yodwa Nkomo akula kungcolile kodwa namadorobho wena labanjwe yi-opposition.
Umongameli Emmerson Mnangagwa sesike samuzwa laye ekhala ngenkohlakalo i-corruption elikhuluma ngayo baba Gawule kodwa abaningi bayakhala bathi lanxa sitsho njalo esithi kule nkohlakalo ngitsho lakuhulumende kungela lutho olwenziwayo kunjalo kungenxa yokuthi abantu abenza inkohlakalo ngabangane bakamongameli Mnangagwa lithini ngalokho
Nkomo yazi umongameli wabumba iZac wayinika amandla ukuthi yenze yonke ukuthi emandleni ayo ukuthi ibophe ihambise abantu emthethweni la kodwa ke okumangalisayo Nkomo yokuthi abantu laba iZac kunye namakhothi upresidenti akaba yakambe sebafuqa ukuthi ngingenani laphana ngingenani laphana kumele benzele umsebenzi wabo njengoba amazinyo bewaphile kwamele balume ngoba amazinyo bawaphiwe.
Lo umnumzana Believe Gawule ilunga lebandla leZANU PF obexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo we-Studio 7. Abogatsha lwezempilakahle sebeqinisa uhlelo lokuhamba behlaba abantu ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 eduzane lalapho abahlala khona. Ngesikhathi inani laba banjwa yilo mkhuhlane selingani liyaqansa ngalesi sikhathi, umqando osoqalisa njalo sokuqhamuke umkhuhlane wendingindi elizweni jikelele ikakhulu ebantwaneni. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
Uqansa kwenani labantu asebefunyanwa bele COVID-19 ngalesi sikhathi umqando usuqalisa uZulu ukuthazwa ukuba alandele iziqondiso zokuzivikela kulolu bhubhane kuthi abangakahlatshwa ijekiseni yokuzivikela baye emakilinika aseduze. Unkosikazi sitshengisiwe Siziba obona ngezempilakahle kukhansili yakobulawayo uthi inani labantwana abahlatshwa ijekiseni le liphansi kakhulu ngoba abazali abaphi abafundi imvumo yokuhlatshwa. Esikolo
uhlelo lwe 12 to 15 years abantwana siyabahlaba ezikolo sibahlabe njalo emakliniki ethu agcwele idolobho lonke lakobulawayo kodwa sikunanzelelayo ukuthi abazali banganabaniki iconsent ukuthi abantwana bahlabe angazi ukuthi kwenza kuyini kodwa esikunanzelelayo ukuthi ezikolo zethu yizo futhi eziba lama outbreaks esiba khona lama cases amaningi avele ebantwaneni bona labo abantwana labo bengathola umkhuhlane bahamba futhi besiyathelela abadala ngkhaya yikho sikhuthaza ukuthi abantwana labahlabe labadala labo bahlabe
uqhubekele phambili ethi balohlelo njalo lokubhalisa amakhadi awebulenjini afakaza ukuthi umuntu sowahlatshwa ijekisenile
amakhadi e-COVID-19 esikwenzileyo kulala abana batholalana awudala angela ma-barcode so yiwe siwatshintshayo so besibakhuthaza ukuthi batshintshe wonalana amakhadi bethole ama-barcode nxa esekhona sokumele ukuthi a-activate kwenzela ukuthi nxa befuna ukuya phandle kwelizwe bekwanise ukuthi bawasebenzise
umnumzana Byron Pofu ofaka amakhadi abahlabileyo ebulenjini e-Tower Block wobulawayo uchasisa kabanzi ngabakwenzayo
so si-activate amakhadi one depending ngokuthi ikhadi libhalweni umuntu yabuya lesithupha sasathi verify ama-details asekhadini nasesithupheni then for i-activation it is done for meant ukuthi this thing is ifawa online nxa ifawa online e-border they just scan the card then pop-up information they said receiver
umnumzana Innocent Kabadela uthi sewahlaba kathathu lamuhla uze ukuzobhalisa okufakaza lokho ebulenjini
ngamhlala phambili ukuthi ngizo-activatisa i-COVID-19 ngahlabe e-maska kathi sizolo obatile abathi-boosti ngokubhoosta ngahlaba kathathu kuqakathekile ngoba into lesingibona ukuthi iyabulala le siqeda abantu
umongikazi kukhansili yakobulawayo unkosikazi nokuthaba mafu uthi abazali bananzelele sekuqhamuke umkhuhlane wendingindi
kule outbreak ye-measles lokhu esikuthi indingindi ngesebele asinanzeleleni abantwana indingindi siwile umntwana ungamuze ekhala akumkhangeli ukuthi kunjani kulezibonakaliso ezimbalwa nje ungasabona umntwana equbuka umzimba anwaye akhale amehlo ababomvu yabe inwaya kusuke khonapho uzabe engafuni ukudla kodwa ezwakale khala kucela ukuthi ngokuphangisa umntwana ningambona esinzinjalo kele imgijiniseleni ekliniki
lisiyatshona ilanga layizolo bese kulabantu abahlolwe bafumana belegcikwane le-COVID-19 abedlula 3,327 kodwa akulamuntu osethe wabulawa yilo umkhuhlane loba nje inani labalaliswa ezibhedlela liqonga asebehlabe okwakuqala sebesedlula izigidi eziyisithupha 6,144,240 asebehlabe okwesibili bedlula izigidi ezine 4,395,586 kuthi asebehlabe okwesithathu sebesedlula inkulungwane ezisikhombisa lengxenye 755,752 ezweni jikelele kulwaliswe abantu abaphose bafike amachumi amahlanu 48 ngimele istudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Amapolisa namuhla ethule amabizo abembi abeyisikhombisa abafele emgodini we-Bucks Mine eduzane leGwanda ngomgqibelo kulandela ukukhitshwa kwezidumbu zabo emgodini lo izolo. Abembi laba babalisa Mnumzana Ezweni Masuku wayengumanager uChristian Dlovu oleminyaka yokuzalwa engamashumi amathathu lambili 32 njalo ovela esigabeni senenkambe ewange. Uwisdom Monsanga oleminyaka engamashumi phose amathathu 28 odabuka esinamagonde eBhinga loDesire Ncube odabuka ewange njalo oleminyaka engamashumi amabili lanhlanu 25. Abanye njalo ngomnumzana Panganai Chimuka oleminyaka engamashumi amabili lantathu 23, Chester Mbangeni oleminyaka engamashumi phose ayisithupha 59 kanye lo Abi Mudimba. Kumbiko awethule namuhla isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uxwayise abanikazi bemgodi ukuthi belandele zonke indlela ezifaneleyo zokuvikela izisebenzi ukuze kwenqatshelwe ingozi ezifana laleyi. Sixoxe lo councillor weGwanda umnumzana Justin Majale ngalolu daba.
Sikhuluma ngomumo esithi ngesilungu ye-environment ukuthi uhulumente weZimbabwe umumo osewudalile ngomumo lwana ukuthi i-death trap ukuthi anyone kungakhathalekile ukuthi ubhekwe emgodini ubugebha ngaphi wonke umuntu usengozini yokuthi uyafa ngoba suzama amasalamusi ukuthi uzame ukuziphilisa. Bona laba abantu ababe emgodini bebekwazi ukuthi kunjani emgodini, ingwako baba abangena kuzo bebezazi ukuthi zinjani, kodwa bazinikela ngenxa yokuthi abafele okunye abakawenza ngamafitshane ngokuthi umumo omkonomi ume kubi, ukuphila nokufa kuyafana.
Siyazi ukuthi iminengi imigodi ikhona ngapho eGwanda, eminye ngesemthethweni eminye ngengekho emthethweni. Njengoba usitsho abantu badinga indlela zokuziphilisa, kuyini okungenziwa kahle kahle ukwenqabela isehlakalo esifana lalesi esisibonileyo?
Nxa ukuthi uhulumende uqinisile ukuthi kufuna kwenje kusemthethweni, kulogatsha lakho lokuthiwa yi-Minister of Mines olabo manjinela olabantu bonke kumele balawule imithetho yokuthi hhayi laba bantu yebo sebebhalisile ukuthi bahamba lapha nalapha, laba yilokho lalokho, andubana begibha umgodi lowo unjani, kuyavuma yini, basaziye bona ngolwazi labo. Kodwa akula muntu ole ndaba lokuthi kwenzakala njani. At the end of the day, silohulumende le-Minister of Mines engelandaba ukuthi abantu bangena njani, bagebha njani, baphuma njani, bathola okungakanani. Ekuqineni indoda zibonile kusemahlangeni. It's so painful.
Uhulumende alizwanga yini kumbe uzaphathisa imuli zabafi ngendingeko zomngcwabo?
Angizange ngizwe ngoba mina ngisedorobheni nabantu baka-under RDC. Kodwa-ke angazaphathise ngomngcwabo. Asikho esiwukhangeleyo bantu bayini. Esiwukhangeleyo ukuthi imuli zalaba abahamba phansi ziphila njani, hatshi ukuthi imuli zalaba abafileyo ziphathiswa njani.
Lo umnumzana Jason Majale ukhansila weGwanda njalo engowebandla le-CCC obexoxa noNtungameli Nkomo we-Studio 7 eseGwanda. IRussia ithi inani lamasosha e-Ukraine asezinikelekiyo kuyonale iviki selifika phose inkulungwane eyodwa i-959 edolobheni le-Mariupol lapho eseligxile khona. Ele-Ukraine alikakufakazi lokhu kodwa ngomvulo lithi amasosha alo angamakhulu amabili lamachumi ayisithupha i-260 azinikele kwele-Russia. Ele-Russia lithi lokho kuveza ukuthi liphumelele kodwa ele-Ukraine libiba lisithi lifezile injongo yalo yokuthi amasosha esitha salo engachaphi i-Mariupol esiyahlasela amanye amadolobho. Ukusenjalo, amazwe abalisa iFinland leSweden ahambise namuhla eBrussels amaphepha okudinga imvumo yokuthi abe ngamalunga omanyano we-NATO. Ukuhlaziya lolu daba, sixoxele lo mfundisi uSeni Svanda, umqondisi womanyano weZimbabwe Christian Alliance owande ukukhokhela imbuthano yokukhumisana umlotha.
Limpi eRussia ihlasela iUkraine iyinto ekhathaza umhlaba wonke ngakho lathi njengamabandla lokhu kuyasikhathaza ikakhulu thina besikhangele inani labantu eseliziphepheli elidinga uncedo njengamabandla lapha eZimbabwe amabandla amanengi aqoqile izimali athumezela amabandla aseduzane le-Ukraine abantu abasePoland la kwezinye indawo lapho abantu bebalekela khona ukuthi abantu besizakala njalo siyakwazi ukuthi silabafundi bethu ama-students abanade bese-Ukraine abantu abasePoland kuyinto esikhathazayo njengamabandla kule mthandazo eminingi ebisenziwa kusenzelwa ilizwe le-Ukraine ukwenzela ukuthi impi le iphele udube selubona lukhona yikuthi amazwe amaningi akhala ngani asengenela phakathi kwalimpi abanye bangenela kuhlangothi lwe-Ukraine abanye njalo yilaba abame ngemuva kwe-Russia ngakho lokhu kuyakhathaza ukuthi nxa imizamo eyenziwayo eyokuletha ukuthula ingayekela ukuphumelela singabe sesikhangelela ukuthi kungagcina kusiba lempi enkulu ukwedlula nje impi phakathi kwe-Ukraine le-Russia ngakho lokhu kuyinto ekhathaza wonke umuntu njalo siyathandaza ukuthi kungenzakali ngaleyo ndlela njengoba sikwazi ukuthi amazwe ethu ngapha asizwa kakhulu ngamazwe ase-Europe nxa sikhangelela ukuthi nxa kule ndlala yibo abaletha izimali ngapha benceda manje kathesi umhlaba usukhangele i-Ukraine khathesi yakwazi lapha eZimbabwe bekukhulunywa ngokuthi kuzakuba le ndlala kutho ukuthi kuzaba ludubo kakhulu ukutholakala ukudla lokutholakala uncedo luyabe solusiba khona yebo kodwa luyabe lusiba lutshwana ngenxa yokuthi uncedo oluningi belubuya luvelela kulawa mazwe asencedisa abantu ababalekela impi e-Ukraine siyakwazi sebengene kuBrithani sebengene kuboPoland sebengene kuboGermany lakwezinye indawo ngakho ke khona kuyana kuyadla imali adokumenti ibuye ngapha e-Africa izoncedisa lapho nxa kulo dubo njalo lo dubo lungaba khona ukuthi izinkinga ezinye e-Africa bezidinga ukuthi abantu abase-Europe nakwezinye indawo bancedise mbona ngani kathesi singathi ke silunge i-focus ukukhangela kwabo kuyabe sokuse-Ukraine okungapha okwenzakala lapha baselandaba lakho kakho
libona ingani imizamo esiyenziwe ngamanye amazwe ukuthi kukhulunyiswane kukhumiswane umlotha iyasebenza yini
thina sibona imizamo le khona iyazama ukunceda kodwa siyakwazi ukuthi ukuba ngumlamulankunzi kwenza ukuthi abantu bengali kuthatha isikhathi eside ngakho-ke impumelo eyokulamula eyenziwayo mbona ani sizayibona sokwedlula isikhathi eside ngoba la i-Russia anti bifuna ukuthi kukhanye ukuthi inqobile kwezinye indawo ngakho izaqhubekela phambili lokhu izama ukuthatha amanye amadolobha njalo siyabona ukuthi sokusiba labesibutho lapho asebehambiswe ama-coach ukuthi bebesenza izinto ezingafanelanga ngakho-ke thina njengababandla-ke umthandazo wethu ukuthi ngabe inkosi ingasizi ukuthi limpi ime
lo ngumfundisi uSeni Svanda umqondisi womanyane weZimbabwe Christian Alliance esixoxelaye ekobulawayo ku-Live Talk kuhlelo Diaspora Forum namhlanje sikhangela okwenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe. Esigabeni lapho esixoxa lezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe, namhla silonkosazana Kethiwe Bebe odabuka eNkabazwe ohlala kwele Botswana. UMabebe wafundela umsebenzi wezokwemba kodwa okwamanje uthunga amakawuso lokunye. Uxoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Ayi mina eBotswana lapha ngiyazisebenza, ngiyaprinta ama-t-shirt, ayi design even amakhushini lama-max, amankomitho lamakepesi nje. You just uyantshela ofuna ngubhalele khona then bese ngikwenzela and ngiya-upgrade ama-CVs and ngiyancedisa abantu ngabo application letters and company registration and ngiyabhalela ama-university students o-dissertation so.
Yeah, ngizokuthiwa ufundile sibili, akusijethi wafunda wafulanga.
Ngile national diploma from Zimbabwe School of Mines ku-mining geology then le degree la khona from Mpumalanga University in South Africa.
Kodwa kuyini osokwenza ukuthi ugcine usenza umsebenzi lo?
Weli ekhaya ngike ngasebenza ezishabani laphana eMimosa but ngithiye ngesikhathi whereby vele i-contract yethu kwakuyikuthi thina sikumele sihole ngama US but as the time went on sakunanzelela ukuthi ama aba ku top management like ama directors iba babe thola ama salaries abo in foreign sithina so sithola I bond of which le bond la ngkhona you would go uye la yina ulithole lingekho. So mina ke ngikwase kufike esikhwameni sami kulokuthi kum benefit so I had to quit but ngibuya lapha eBotswana ngangilethemba lokuthi ngingangena ngena kubo Botswana because ngange ngabuya lapha ni workshop eOrapansa seZimbabwe School of Mines so back then I think the economy lapha la yayingakatheleli kangako so kwakuthembisa so unfortunately ke iCovid nayo yasichaya abantu ngangishortlistiwe sibili but ngagcina nje lami sengingumuntu okuthi ngaba disappointed ngendlela ezinjalo ngenxa yokuthi la ya retreat avele even la locals akusaqhathukalile.
Yes, so ngosikhangela ke umsebenzi owenzayo lalowo okumele uwenze kuyahambelana vele
akuhambelani but sometimes you need to do what you need to do ukuthi uphile. I've got a daughter and a son so kumele badle and I've got my elder father back home emakhandeni. Ubabami uthenile 78 last year. I'm the one engimgcinayo so kumele ngenze something ukuthi impilo iqhubeke.
Kunzima kangakanani ukuphila njalo mama?
Yeah, kunzima sibili but it's only that lapha eBotswana. Yes, I understand ukuthi even if uhulumende engaba limited in creating imisebenzi but environment iyakuvumela ukuthi wena udinge imali uphile. You can freely sell, you can do a little business lawe udlala uhide and seek njengabaningi. Kulula ukuthi uziphilise kabala ama policies amaningi nengekhaya ngakwenza ukuthi uthi uyazama lokhu uthole ukuthi umgodi wangkhona uphuthi uzame lokhu hayi lapha lawe you can establish yourself nje uphile.
So ngathi ke okwe-geology lokhu awusakubona ukwenza vele empilweni?
No, I wouldn't really say that ukuthi angisakuboni ngikwenza. Actually I'm working towards ukuthi ngizame ukuthi ngingabuthelela kuzimadlana. I can go back home, try to buy my own mine new savings. I haven't given up on that. And the other thing also, I've applied to Australia. But ngisaba nje ikhono ukuthi I need to ukuthi i-passport yami elaphana ekhaya ngwane suke yathatha yona le sifuneka ngiprocess amaphepha. So I'm still pursuing that.
Yes, so singathi ubonani ukuthatha isikhathi singalani ukuthi ugcine usiye Australia?
More than okay, Australia, I'm focusing on going back home. Yes, I mean, my own mind. Nire, just saying, when I said, I'm going to savings. But also, we Australia as a second option is mega 12 months from now, of which, now we should be able to get a new as an independent individual. Then maybe in the next 12 to 18 months, saying, that option in Australia.
Yes, so ke ekhaya usukhangelele wabona indawo yakhona lapho ongemba khona okufuna njalo ufuna ukwembana.
Yeah, as umntwana wemathebeleni nje I've identified a lot of things as lomnotho kakhulu. Ngifuna ukwemba ngimo into gold ngi identify ukuthi enyathi laphana ukhona omunye umngani wami nje esafika ku same position but she managed ukuzitholela something laphana at Durban mine and even kubonyama endlovu laphana. I can do something, so I identify a lot of places in Matabeleland whereby I can venture into gold mining.
Yes, okay, what kule mali ni konako?
Yebo kule mali, the problem is that in Zimbabwe, kona, sometimes lobo ngenza nungenza, especially ngamasela azafuna ukuthi the little that you do, the little that you try to make, bekuthathele, but under normal situation, ama resources akhona kule Matabeleland. Okokuthi if the environment is free ungaziphilisa ungasebenza so hayi kuyaphileka nxa sibili uyaburejistile imayini yakho.
Lo nkosazana Kethiwe Bebe obexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ase-Gaborone kwele Botswana. Singakehlukani-ke sikhangele bezikhokhela. Amapholisa namhla ethule amabizo abembi abeyisikhombisa abafele emgodini we-Bucks Mine duzane leGwanda ngomgqibelo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi usithandekile mhla.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.